Umkhuhlane we-COVID-19 usulethe inguquko eningi lapha abafundi asebehamba ezikolo okwensuku ezintathu ngeviki ukuze kwehliswe udubo lokuminyana belandela iziqondiso ze-social distancing. Unkosikazi Linda Bebe ongumzali olabantwana abasesikolweni se-primary laku-secondary koBulawayo uthi ama-textbooks akathengeki.
Uhulumende kangenele ekuthengeleni abantwana ama-textbook awe-new curriculum ezikolo ngoba ngeholo lethu esilitholayo langendleko zamabhuku abantwana besikolo akukwaniseki ukuthi umzali lomzali akwanise ukuthengela umntwana wakhe lelo bhuku. Kodwa njalo esikolo futhi umntwana akukwaniseki ukuthi afunde izifundo ngendlela engelawo lawo ma-textbook.
Omunye njalo umzali wasemzini wePhumula unkosikazi Thobekile Moyo uthi ingwalo ezilentengo ephansi yilezo ezibophisayo ngoba zithengiswa ezitaladeni.
Ukuze ukwanise ukuthenga ama-textbook lawa yokuthi uthenge ama-photocopy, kodwa esikolo bathengeke basikhuthaze ukuthi sithenge wona ngoba nxa abantu be-Ministry of Education bengabhoda bathole umntana akho ele-photocopy kuyabotshwa wena mzali. Kodwa nje eqinisweni yiwo athengekayo kulala asema-shop. Ngoba amabhuku onke eyi-10 ayabe ebiza $20 kusiya ku-$30 phandle. Ububi ukuthi amabhuku la ale-small print wona la ama-photocopy ayabe ele-small print. So abantwana sebengakwanisa ukuthi babalela abakubo grade 3 kusiya phezulu.
Unkosikazi Rachel Chuma olilunga le-school development committee kwesinye isikolo uthi bakubone kufanele ukuthi bathathe inyathelo elinje.
Siyananzelela ukuthi umumo wezomnotho wethu elizweni awumanga kuhle. Kunje ama school fees akhwelile ezikolo eziningi zibiza 3000 RTGS. Kodwa sibone kufanele ukuthi abafundi bathengelwe ama textbooks ukuze bengasebenzisi indawonye ngoba bephuma ezindlini ezehlukeneyo. Nxa singekeli ukwenza njalo abantwana sekungaba yibo abamemethekisa umkhuhlane we-corona besiphathele lathi ezindlini.
Umnumzana Thawungana Ndoro isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary uthi uyalisekela leli nyathelo lokukhuthaza abazali ukuthi bazithengele ama-textbooks.
From the looks of it, as government, it's a parent who is being asked to invest in the education of their own children. So it's like asking a parent to pay school fees.
Lapha umzali okuthiwa athuthukise umfundi umntwana wakhe, lokhu kufana lokuthi umzali abhadale indleko zesikolo kumbe athenge isigqoko sesikolo esomntwana wakhe.
Iningi labazali liyakhonona ngentengo yama-textbook ngoba iphezulu kakhulu, iqalela kunkulungwane ezinhlanu zamadola eZimbabwe, i-5000 RTGS. Lesi sinqumo sokuthi abazali baphoqeleke ekuthengeni ingwalo sibuya njengeminye imizamo yokwehlisa ukumemetheka kwegciwane le-corona. Ingwalo lezi zibiza amadola emelika angama-20, i-$20, kulabo abazibhala ngokungekho emthethweni. Kodwa iziphathamandla zezikolo zikhuthaza abazali ukuthenga ingwalo lezi ezitolo eziqondileyo ngoba besithi lezi ezinye zingenza abazali babantwana babotshwe ngoba zingekho emthethweni. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.